Abezempilakahle baxwayisa uZulu ukuthi ahlale ezivikele emkhuhlaneni engabangelwa yikutshisa okukhona kulezi insuku eZimbabwe. LeZulu lingani kuhle ngenxa yodubo lokuguquka kwemkhathi emhlabeni jikelele. Dkt. Mthabisi Bhebhe uchaza ukuba ukutshisa kwelanga kuhlasela ijwabu labantu ikakhulu abamhlophe kanye labamnyama abasilela okwenza ukuthi ijwabu libe lombala imelanin abaphila le-albinism.
So because izinto eziningi especially kuskin kumbe ijwabu lethu ungatshiswa lilanga kakhulu sometimes uyakwanisa ukufa ngenxa ye-condition okuthiwa i-heat. Ilanga lona ngokwalo li-affecta iskin sethu kakhulu. Abantwini abale-skin esikhanyayo, fair skin people, lama-albino, imelanin yabo intshona kakhulu. So i-heat liyana, ukutshisa kwelanga lokuyana kuyaba-affecta kakhulu, especially iskin sabo, ijwabu labo.
Uyaqhubeka njalo uBhebhe ethi ilanga lilakho ukudala umkhuhlane wemvukuzane.
So ungatshiswa uba lama-condition, pre-cancerous conditions. Kusho ukuthi umkhuhlane ongakwanisa ukugcina usukhoza imvukuzane kumbe i-cancer. Then ilanga lona liyakwanisa ukukhoza i-cancer especially abantu abale albinism namakhiyo. Kuyakwanisa ukuba yi-melanoma lamanye ama-cancer amaningi-ningi nje. Thina singagcina njani ukuthi singatshiswa lilanga? Kulama-sunscreen lotions abangasebenzisa. Uhlale emthunzini sonke isikhathi njalo ugqoke ingwani nxa kutshisa. Abanye bathi uyakwazi ukugqoka even izigqoko ezikhava umzimba konke.
Umongikazi sibone okuhle Nyirenda uthi omunye umkhuhlane obangelwa yikutshisa yikuqaleka okubizwa ngokuthi yi-heat stroke. Uthi lokhu kuvikeleka ngokunatha amanzi kanye lokugqoka ingwani ezivalela ilanga.
Ama-diseases esilawo ayenziwa yikutshisa i-heat stroke. Nxa ungahamba elangeni obviously iskin siya reacta to ilanga. I-heat stroke yenziwa ukuthi umuntu uyabe sengasela manzi emzimbeni yenziwe kutho ukuthi i-blood pressure yomuntu iyayehla nxa amanzi egazini semalutshwane. Umuntu angaba le-heat stroke kumbe aseyinde kumele ahanjiswe emthunzini elaliswe phansi inyawo zakhe ziqhezwe phezu kwesitulo kumbe umuntu aguqe phansi azifake phezu kwamadolo akhe ukuthi igazi liyekhanda. Yikho ukuthi umuntu avuke nxa silamanzi aqandayo siwafake entanyeni i-temperature ibisehliswa mbijana mbi.
Unkosikazi Samantha Zulu isakhamuzi sakoBulawayo uchasisa ngeminye imikhuhlane edalwa yikutshisa kwelanga okudlulisileyo enjengokusilela kwamanzi emzimbeni.
Ukutshisa kwelanga kudala imikhuhlane eminingi kuZulu. Kulezi nsuku abantu batshaywa ngamakhanda angapheliyo, so kufanele sihlale sinatha amanzi amaningi ngoba sisengozini yokubanjwa yi-dehydration. Abanye ngababulawa yinyongo behlanza kokuphela ngenxa yelanga leli elitshisa kakhulu. Abantwana kulezi nsuku baphuma umhungula ngenxa yelanga leli, ngapha lamanzi awatholakali koBulawayo. Lokhu kusifaka engozini enkulu njengezakhamuzi.
Inkosikazi Nobuhle Nkomo olikhosikazi elilengane esamunyayo uchaza ukuba ukutshisa kwelanga kuhlasele njani ijwabu lomntanakhe.
Ukutshisa kwelanga kule mkhuhlane ebakhona ehlasela abantwana, mina ngubone kowami umntwana ngikhuluma nje. Umntanami ule-3 months khathesi njalo ulomzimba omkhulu, lokhu kwenza intamo yakhe ibe lamavingqovingqo. Umntwana sele-heat rash engapheliyo, sengizame konke lapha especially entanyeni usengani uyaxathuka vele. Mhambise clinic bangitshela ukuthi lilanga, bangikhuthaza ukuthi ngigqokise impahla ezilula njalo ngimunyise kakhulu ukuze angabi dehydrated ngoba besithi khathesi antikakanathi amanzi, so ngimunyise kakhulu. Izikhathi eziningi ngiyathola umntwana ngapha esekhala ezama ukuze naye nge-heat rash le.
Uhlangothi lukahulumende olucubungula ngezomkhathi olwe-Meteorological Services Department soluvele lwazisa uZulu ukuthi ilizwe leZimbabwe lizahlaselwa yikutshisa okwedlulisileyo lonyaka, leZulu lalo lingasoze line kuhle. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.